umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababengamalunga ebandla leZANU-PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. UMnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyadanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba, ukhanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukuwele, umnumzana Patrizuwawo labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ubususwa kukaMoyi Robert Mugabe esikhundleni sikamongameli. UMnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babothwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala ajiyeneyo. UKasukuwele uZuwawo losicamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekonamai athathe isikhundla sikaMugabe hathi uMnangagwa. UKasukuwele uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I've never hidden where I am, and it's my right to be anywhere in Africa.
Yeah, ngihlala lapha engihlala khona, abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma amanga ukuzwe ngaphi, angikhulumi manga mina, ngikhuluma iqiniso. Kambe abantu nxa ukuthi bayalamba ngamanga yini, khona ukuthi wangena embusweni ngokuthi hayi iqhu ngamanga yini.
No democratic processes, but they lie.
So ke amanga engiwakhulumile yiwaphi? Ngakuyena ukhuluma amanga, nguye oqamba amanga. Lelungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi le-Afrika.
UMnumzana Sevia Kasukuwele wayesiphathamandla sikahulumende kweleZimbabwe.